Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami nitate leli tuba nubonge uEvans Zininga. Obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-31 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli weNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa uqotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni.
Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lilokhu lisesimeni sayo sayizulu lokuthi idawo lombhuqazwa akufuzanga kukhulunywe ngalo.
Uhulumende wele Melika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo yikuthi nje ukhetho luqutshwe ngokuthula kungeladlakela. Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota.
Nje ekhaya Vote sikunanzeleyo ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma ngindlela yami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngayaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ummeli weNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo uqotshiwe kuleli dale izolo ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF lilegazi ezandleni ngokubulala abantu besigaba seMidlands lesemathebheleland ngesikhathi salumbhuqazwe. Umliswa uvuse lolu daba ngesikhathi amalunga ephikisana ngomthetho obunjwayo owePatriotic Bill wona olakho kupasiswa iPhalamende lamuhla. Umliswa lamanye amalunga amabandla aphikisayo athi aweCCC lawe MDCT athi umthetho lo mubi njalo awumelanga upasiswe ngoba ujonge ukuhlukuluza uZulu weZimbabwe ophikisa umbuso weZANU-PF. Umliswa uveze ukuthukuthela okukhulu ngesikhathi exotshwa ePhalamende esithi lokhu into eyaziwayo ngumuntu wonke ukuthi umbhuqazwe wegugurawundi wenziwa nguhulumende weZANU-PF ebulala abantu besigaba seMandebeleni. Usomlomo uMnumzana Jacob Mdenda umxotshile esithi kavunyelwa ukukhomba yiloba yiliphi ibandla ngomunwe phezu kwalolu daba okuyinto ecunule lamanye amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongomunye wabantu abetheswa umlandu ukuphatheka kulumbhuqazwe uthi abantu kumele bakhulume ngodaba lolu bekhululekile. Ke sizwe amazwi kaMliswa edale.
So why can you remove me the house for telling the truth? So what is this the house for if you are not able to debate on issues of national interest? Gugurawundi was an act of ZANU-PF, was an act of brutality by ZANU-PF. We cannot say no to that. You are kicking me out, Madam Speaker, for bringing out Gugurawundi. Are you serious about it? I want to ask Madam Speaker again. You are kicking me out of this house for breaking the issue of Gugurawundi, which was done by ZANU-PF. It was done under the leadership of ZANU-PF. So now you want me out because I spoke about Gugurawundi. Who are you serving? What you are doing is unpatriotic, unnationalistic, barbaric of the party you belong to. Barbaric of the party you belong to. I am leaving knowing that you have done the biggest mistake.
Lawo ke ngamazwi omeli weNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo owaqotshwa kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhuthaza ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ibhejulikazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
kuyadanisa ukubana ummeli weNorton uThemba Mliswa after ekhulume ngodaba lombhoqazo ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende immunity exotshwa uyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo lokukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnomzana uJacob Mdenda kakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMatnorth kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhele lingakagoqoki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona yelilokhe lisesimeni sayo sayizulu lokuthi idawo lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe abantu umhlaba kuze bekwazi ukuthi daba lezi lombhuqazwe isitile band thing ngoba uma amalunga edale lephalamende ale immunity exothwa ngemva kokukhuluma ngalo daba lolu kutho ukuthi ise matter engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulunywe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwebhuqazwe ludaba oloke lusealed akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okamliswa okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe u-Emmerson Mnangagwa lalobo waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu daba bekhululeke. Gile ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotha amadlunga edale lephalamende ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu litudala lo udaba lolulwalungiswa. So okuyiliqiniswa sisakwazi
iluza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo nanku phela lamalunga ephalamende ayaliswa ukululokotha.
Abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolwalulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta i-constitution esethatha amandla e-NPRC ewafaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolwalulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga. Kodwa siyababonga labo abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMliswa ngoba ubaba uMliswa usuka eMarsh West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga la kumama oluphakamisileyo edalwe lephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona, yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iphalamende under NPRC ngoba NPRC ibifola under iphalamende ukuthi udaba lolu kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo phethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje lebandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bethi macromanage it kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolu akufuzanga lufe lalo bangayiphi indlela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ebheju likaZulu obexoxa lestudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazo weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula kungaladlakela. Lokhu kuvele ngemva kokubizwa emahofisini kamphathi Ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe kusaphethe isikhundla someli welemelika eZimbabwe unkosikazi Elaine French izolo eHarare. Lokhu kulandela umbiko wethulwe isigodlo someli welemelika enkundleni yokuxhumana eTwitter okhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi babhalisele ukuvota njalo beyovota. Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu akulunganga ngoba yikungenela kwezomndeni. UFrench yena uthi bayananzelela ukuba uMnangagwa uhlala ekhuluma ukuthi kungabi lodlakela elizweni okuyinto abayamukelayo. Ngesizwe amazwi kaFrench.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in the electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns. It is the role of an embassy to communicate with the host nation government, but it is also the role of an embassy to communicate with the people in each nation through traditional and social media, holding events, and by carrying out education, cultural, and sports exchange programs. We stand by our recent social media post calling for peace during the election season. These neutral, apolitical messages featured the work of Zimbabwean artists who wanted to engage their fellow youth on the importance of peace during the election process. Elections are a fundamental part of a functioning democracy. All Zimbabweans deserve this chance to choose their future safely. The United States does not support any single candidate or party. We strongly support a peaceful and transparent process that reflects the will of the people of Zimbabwe. Our embassy will continue to urge peace, transparency, and inclusivity in Zimbabwe over the coming weeks, months, and years. We represent and encourage these values all over the world. Again, this is Meg Riggs, the spokesperson for the U.S. Embassy to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi esiphathamandla sikahulumende weMelika unkosikazi Elaine French. Kolunye udaba lwezokhetho, umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota ngoba abanye abalelungelo lokuvota bengatholi amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. I-commission ye-ZEC eyiyo eqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota ithi izaphathisa labo abadibana lalolu hlupho olubikwa enye imbangela yalo kuyikwabiwa kutsha kwendawo zokuvotela i-delimitation exercise. Umnumzana Nkosikhona DVT isikhulumeli somanyano lo wona osebenza eMathebeleland South le North kanye lakobulawayo uthi uhlupho lolu luphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni ngoba bahambe imango emide kakhulu bedinga lapho ababhalisiswe khona kodwa beswela amabizo abo.
Nje ekhaya vote sikunanzeleyo ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami. So inkinga zikhona sibili njalo abantu bayakhala kakhulu sikhuluma abantu abasemakhaya kubo Lupane kubo Victoria Falls so wange kuma WhatsApp lapha basendela ama-message njalo nje ukuthi bantu angikatholi ibizo lami ukuthi ngicheke lapha efonini ifoni la ayinika ama-results ona lawo njalo sikubonile futhi lakobulawayo khona lapha bekulabantu abaningi kakhulu even ezekhi lapha be siyakhuluma ukuthi khona hayi mina ku-inspection ibizo lami angilitholanga. Abanye basitshela ukuthi ama-polling station esetshintshile njengokuthi nxa ukobulawayo khona lapho kumele ukuthi uvotele edorobheni e-City Hall ugcine usithole ibizo lakho ingxelini selikulobhengu la street ngale ekugcineni kwedolobho. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi.
Libona ingani imbangela kuyini?
Uhluphe esilalo dade kathe sikuthi khona i-ZEC kayizange communicate ukuthi i-delimitation report esilayo kayitshengisa ama-polling station i-coded ilama codes so ama-numbers ayitshengisa ukuthi i-polling station le yiphi njengokuthi amaSwazi primary school kumbe iManondwane primary school landline. I-delimitation report leyana esayithola ku-ZEC kayitshengisa konkhana kodwa itshengisa ukuthi ama-constituency asecover amawadi aphi lendawo ziphi njalo kobulawayo khonapha sokulabo Bulawayo North for example kubo Matobo sokulabo Matobo Mangwe Matobo kwa yeah, izinto zonzana sezintshintshile especially at constituency level but inkinga esikhona kathezi lathe sifisa ukuthi abezekhi basixazulele yona ukuthi khona at polling station level abantu kumele ukuthi beyingaye imngcwele itshintshile ngenxa ye-delimitation ye ingabe i-report yakhona or i-information about izinto indawo zona lezi esezitshintshiwe lani lathi sizitsheliwe lathi besizancedisa ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi hhayi nxa usendaweni enje yenza so esikhathini esinje kunzima ngoba izekhi yiyo yodwa ekwaziyo ukuthi abantu bangabe betshintshiwe bajintshwa baya ngapi njalo kwahamba njani. So kuqathekile kakhulu ukuthi izeki ngalesi sikhathi inspection njengoba bethi sebeyingezelele nge-one more day abasebeswela amabizo abo, so kumele ukuthi benzeni. Nxa khonokho singakuthola kuzeki lathi sikhanyelele ukuthi nxa information isesilayo sesingakwazi ukuthi lathi sigijime.
Liyaxoxisana yini le commission yezeki ngalolu hlupho?
Uhlelo lolu olwe inspection, i-rollout ye-inspection, sasixoxisane lezeki yasikhuluma ukuthi kuzaba lohlelo lwe-inspection, sikhuthaza abantu ukuthi beye-checka. So khathesi sesikhanyelele ukuthi sizaxoxisana lezeki sebebuyelile emahhofisi nabo ukuthi siye kuze ukuthi sisuka lapha siya ngaphi, kwenze ukuthi abantu bazwisise ukuthi bavota bengaphi, nxa kuyukuthi kutshintshwe ama-constituency kutshintshwe nganjani. Njalo umuntu nxa yade ngapolice station, ngoba i-voting yethu i-police station base, nxa i-police station yakhe yade la nxa isi-200 meters away, umuntu yena lo azise ukuthi hayi utshintsho solukhona yilolo nololo.
Abemaphandleni kubaphatha njani lokho?
Indawo lapho okuthiwa amabizo abo ngabe sekhona kukhashana, njalo ukuchecka lokho okukwenziwa emafonini lokho akubasebenzelanga abaningi bakhona. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kwesinye isikhathi lama le wadi sibizi yabe isejinjene, nqadi ukuwadi 3 sikhuluma labalupane ngani, uwadi 3 uzithole ukuthi ibizo lakho seliwadi 4, uwadi 4 wakhona kuyabe kulohambo olude sibili, kusuka kube kukhatshana kakhulu umuntu ukuthi akwanise ukuthi ebelonke elandelele edinga ibizo kuba lukhuni kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imali ethunyelwa izihlobo labangane izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe iqanise yafika kuzigidi ezedlula ezine US$420 million ngenyanga ezine zawonalo umnyaka. Lesi isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye lapho okwathunyelwa khona imali ngamadola azinkulungwane ezintathu US$387 million, kubika iphephandaba leHerald. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lobugwala ngokungathuli ilanga lokhetho. Umnangagwa elokhe ethikaza ukwethula ilanga lokhetho waze wasuka elizweni esiya kwele Malawi engakhulumanga ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilele enkundleni, hayi basakaze kule ndoda leyo kuthiwa nguThemba Mliswa, izolo ubatshele iqinisa abantu bezano njengoba bengafuni ukuthi kukhulunywe ngendaba yegugurawunde, kodwa uThemba Mliswa umile eqinisweni wabatshela iqinisa, wabatshela iqinisa lizavela ngelinye ilanga. Konke lokho kukhunywa yizano, ipolitics yamanga ukutshelwa abantu baseZimbabwe iqinisa lizavela. UNkulunkulu uthi alikho ilitshe lizasala lihleli phezu kwelinye ilitshe, asikho esinye isizwe esizahlala sihleli phezu kwesinye isizwe. Kuzavela konke izano abazama ukukuphushela ngaphansi kwamakhapeti, kuzavela ukuthi iZipra yiyo eyalwela ilizwe, eyakhulula ilizwe leli, kodwa ngokuhamba kwesikhathi izano yabuya lepolitics yabo eyamanga. Kuzavela ngelinye ilanga, uNkulunkulu asosithutha ngabantu bonke.
Salibonani basakazi bakwa Studio 7. Nani lonke balaleli baka Studio 7. Hey, siseZimbabwe sisebunzimeni. Thina sikhala kakhulu ngamahoveti. Ayiwo ahamba ayakulwa impi. Elwela impi abangakwaziyo ukuthi bona bazaphathana. Sibakhanyile lapha emakhaya amabhubhala mkolo. Kabala sicathulo ohamba ngamajombo. Kodwa umuntu uzezekutyela ukuthi yonkona ilizwe kalitatanguka. Uvotelani umnankakho. Kade silo mtaka mnankaka mgabula ba-21 plus. Yena uhoveti uhlezi endlini wayo. Iyawa, iyawa, iyawa. Kumbe ukuthi unkomo wabathatha bebancane kakhulu besiye empini. Isikolo sicakathekile. Ngibona nganokunye kwasilela esikolo. Ngoba nomuntu ophileke esilo of all engqondo zakhe ezikhaliphile ngeze wayenza njalo kuwozi wamahoveti. Kade sinansi usigqumba. Sifelisisu sabu utu webe ni wa mnanga kunaki. Sibe kufutla mabiso yetu. Mvele police station katesi. Ndiswele biso lani. Watu ngatawe star 265. Lea kuchensa linda ushala kiyo. Hamba kunapo kakula lutu. Asibuonu kutegu voteni vele kwa votani. Kuna bantaba za vota vele siba neni. Ama biso tapumanga. Ngezi akili. Asuba voti wakatesi. Kukari suku vota ngeite. Sa vota ti. Koto wakenaka mabiso kapumanga. Asuba vota wakala lamisha wareke. Zisoni. Eite. Kari suku vota. Koto yalo nyaka sasi. Ibiso lamu kalipumanga. Ngezi akili. Ila sikumba. Kato ni uwi ilo kuzendifu ingenela nipakati uwa wapuwa na leo. Kwa kuinda baba pumi mpi kutala labu. Aba wese mpini. Aba ama retired. Mayamo retired labu. O retired vile vangenela. Retired nika mnanga kuwanta ikuwa zimendo ya iluela. Ya ilu tizo utisisu sa isoto. Ayama ofi tabi ni inso mishu. Abon kutilize dinjani. Babe lunya isbao. Babe lunya isbao. Lati sinja lati zipepele. Kusama za pengle potuani. Kota zangi si kwa mbele kuti siponi totile ya nzakala yole. Kuhini koko kwa nzakala ya Zimbabwe. Uye ulizo leta uka. Letata uka uka. Nye kazi kuhini kwa nzakala ya kazi lako. Ikazi ya letata uka kazi kuhini nzani. Njole kama ama chombo lila sikatu.
Zeki wazo wasia anisa. Wachincha mavizu abantu. Wabatata abantu. Wabasale lale. Kati yona inji la yugu register abantu. Anchu I computerized. Into yenzileo imbi. Koto abantu. Linga give up. Whether ufawe kachana zama uhamba senze ni matuta 14 ya vunga gangene uchaha gangene siyabunga. Thank you very much.
Hai bafuwe sorbona nilifugile linjani njalo nilifugile nilishaba wonke lifuga njana. Hai bafuwe ya zinda baga mkondisi moyo mtogo zaga kuluni kota uchelo la volonke nuna mkondisi moyo mtogo zaga kukonke lukutaba ngileo bantu besi ndebele nilivotele ama kanzilara abe mkondisi moyo abe mkondisi simoyo litema president kuvote luthamisa hala umqondo kahle badala lingamdisappointzani njalo badala ngoba ibandlala ke siselisha uzama ukuthi nomhlambe ncedise likhiphe silingwele esinjalo ngithandi opposite party enza ngalolo hlobo lonjalo yenzani njalo mpela livotele uthamisa lonke mazibaga kahle all shoners indebele vote all votele uthamisa fela ama kansila livotele yone ilokhuzeni ibe ngaye abe ngayimqondisi abe amakhansila kamqondisi yenzani njalo nje ukucabanga kumqondisi umqondo wakhe muhle kakhulu yini uzamule ukukhulula abadala ngoba engathi livotele nami uba ngupresident isikhathi lutshwane isikhathi lutshwane nezehlo ukukhipha izano ngendlela enye uzamile ukucabanga ngcono lamqondisi lapho umvotele libadala lenze njalo likhiphe lelibandlela lesihlokolo zemoyeni angiyabona liphile kahle lihlobo zami yenzani njalo unity number 1 ngiyabonga
studio 7 salibonani yaba balaleli salibonani basakazi lo okhulumayo ngomlilo enkulumane ngifuna ukuphawula nje ngamafeature ngezekhi izekhi ithi abantu abayihlola amagama but amagama siyakwazi uwahlola emafonini bathi basiwahlola asemafonini uhlola igama efonini likhona kusasa kalikho selikhithiwe efonini mina-ke I've been checking my name efonini almost every day kufika isikhathi sokuthi amagama sesiyachekwa alisekho efonini ngihambe ngiye-checka lapho engarejister khona emandwandwe ngihambile ngaya-checka njengoba nje kunamhlanje nje on Tuesday ngolwesibili ngihambile ngaya-checka into engiyithole isemandwandwe ngithole i-voters roll elabantu abangu-7 lawo leyo voters roll kayisiwe enkulumane ngiyasempophoma bona ama-officials awezekhi labo badidekile kabakwazi ukuthi kwenzakalayo izekhi ayisichazele okunye mane okungcono kulalokhu ukuthi kade vele kwenzakalayo igama lami libhalwe phansi nge-ballpoint ukuthi libhalelwane phansi kumbe sengisiyarejista stakutsha kangikwazi kodwa liphonga ukubhalwa phansi kuphela ukuthi kwenzakalani ngezekhi hayi nobody knows.
Studio 7 ndishona njani badala yalibingelela umhlaba wonke nje ndithi hayi qhubanini umsebenzi umsebenzi nomuhle siyalithanda kakhulu. Thanda ukukhuthaza abantu ukuthi sambeni sambeni siyevota singakhalali singaluzi hope. Lo mama bizethethintiwe lelale ezidongekhona kuvoters roll. Sambeni siyevota noma kukhatshana siwokheni siyevota silungisele izwe lethu. Sambeni singamandla wonke sibili ukuze silwisane lobuchule obuseZimbabwe laphana ukuze sikwanise ukuthi sibe lelungelo elihle. Singakhalali singaphela amandla ngisho. Ngalikhuthaza abantu bakithi. Lani mayouth ezanu uhambe kuyevota litshintshwe likhithi lehlukane lezanu lihlaliye ngama $50 after 5 years. Divusile izwele lethu izwe lethu livukene sibe sikhulile izwe lethu elibesifake uhulumende entsha siyande nto zezanu lezi ezihambe ezizoncindezelwa lanineli kudlale kodwa mase siyakota sitshintshe uhulumende kuphela izwe lethu livuke libe lihle njengakudala sizamenini bafowethu lonke nje yalikhuthaza sibili kakhulu 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 akulozwa silungisela phana kuthi sizilungisele thina esingakufuneka sikufuni okhuluma ngosibanda ngole Botswana yabona
Studio 7 Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 hayi siyakhala ngapha siyakhala mani amagama ethu kaatholakali kahle ezindaweni zethu asazi ukuthi kati kuqhubekani izano ukuthi isidinga liphi iqhinga ngoba siyazi ukuthi ivele lamaqhinga hayi izano iyahlupha kodwa sinike sigili ngagivapi bantu ngagivapi hambani libheke amagama wenu kuzo zonke izindawo lezo okufanele ukuthi libheke kizo hayi izano iyahlupha iyahlupha mpela labo laba abezincwadi lezi labo kufanele ukuthi ngabezano izano layo kwenza kwabo nje akuhambi kahle hayi asizameni ukuze sibuyisele indlovu ufuna ukuyibuyisa le ndlovu le iphume ephwengeni umfana omncane engene umfana omncane sibone ukuthi kuzaqhubekayo beke beshut up ogawula beshut up ojuma beshut up omabhaza lapho bakhulumela eceleni ya sike sibavale umlomo bevaleke ujuma kanisamzwa ugawula kanisamzwa ukuthi bayibona indlela eyaphambili ukuthi iyayinjani iphela siyaphela isikontiri madoda phambili siyaphela ungawubona ama-road sign uzawubona khona lapho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukuthoniswa kwecala lokudubula abantu besonto yamaJuda abalithumi bafa ngomnyaka ka-2018 kuqale izolo edolobheni le-Pittsburgh. URobert Bowers wetheswa icala lokungena esontweni yamaJuda wahaza inhlamvu zombhobho wabulala abantu abalithumi lanye walimaza abangamathumi ayisithupha lantathu. Kubizwe abafakazi abasinda kulingozi abachayela incingo amapholisa. UBowers wethesa icala lokuzonda amaJuda njalo ulakho ukulengiswa engatholakala elecala. Yena uthi akwenzayo akusilocala ekulandula lokhu. Nazo big naza isibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sithi ngamafitshane indaba inhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli wenothona edale lephalamende umnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi. uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazo weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi dibanani lo ntungameli inkomo kusasa.